laloba abanye besithi ulesivindi. Kunabanye abathi uMakhuphe ngumuntu othi engakholwa ulutho angaguquleki lula umkhumbulo wakhe. I-Studio 7 ichumane loNkosikazi Khuphe lapho axoxe kabanzi ngohambo lwakhe kwezombusazwe kanye lobunzima asehlangane labo kuhambo lwakhe. UMakhuphe uzalelwe esibhedlela sempilo koBulawayo mhlaka 18 Lwezi ngomnyaka ka-1963 njalo ulabantwana ababili. Ngamazwi akhe, uthi uhambo lwakhe kwezombangazwe uqale ukulukhuthalela ngomnyaka ka-1987 esebenza lomunye uMnumzana Morgan Tsvangirai bephansi kwenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU.
Ngazalwa mhlaka 18 November umnyaka ka-1963 empilo, esibhedlela sempilo eseBhabhasoBulawayo. Into engenza ukuthi ngiphatheke kakhulu ezintweni ezepolitiki ukuthi ngifuna ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe abe lempilo enhle. Ngifuna ukuthi wonke umuntu oZimbabwe abe lamathuba alingeneyo, kwenza ukuthi abantu babe lamathuba alingeneyo okuthola imisebenzi, amathuba aneleyo okuthi bayezibhedlela bayelashwe, amathuba aneleyo ukuthi behambe ezikolo bayefunda, amathuba aneleyo ukuthi babe lamanzi ahlambulukileyo.
Uthi uFuqwayo kufisela uZulu weZimbabwe ukuthi abe lempilo enhle.
Ngiqala ukuba-active ngo-1987, ngiqala ngezinto ze-church name. Ngesuku ze-church women's advisory council. Ngakhethwa ngaba ngu-secretary general women's advisory council. Ngihlalantela abantu ukuthi ngusenzenenze lo former president ukuthi babusangela kweminyaka engu-26. Ngaqala ukusebenza lanyile eminyaka engu-31. Yena ngu-secretary general weZimbabwe Congress of Church Unions, the main swing. Mina ngingusekretary owe-women's union. So yikho lapho esisebenze khona saqala sihlishwana nezinto zezisebenzi ukuthi sifuna ukuthi azisebenzi zisebenze kuhle, bebe le misebenzi emihle, babe leholo elihle, ama-conditions abo abe mahle. Kodwa sithethe sibona ukuthi uhulumende kamzali kakunanzeleli khona lokhu, safuna ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenza ukuthi izisebenzi labo zibe le mpilo ezinhle. Yikho lapho izifiso yacina ukuthi hhayi alingenzi zameni zami lanilike lifome i-political party, naba ngomunye walaba abantu abahamba bayafoma i-political party ye-MDC. Angijoyinanga ukuthi abantu abaningi abakwazi bacumanga ukuthi ngane sayijoyina, thina yito sayifomali i-MDC ngokuthi i-ZCTU yacina ukuthi abantu abangu-8 abahambe beyefoma i-party. Ubabusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusibusib umzekelo wayengumnyusa secretary general umakwazo owayengweyiunion yemines ubaba ugiftimani kiwe lo Pauline Mpariwa owayengu-chairperson we-women advisory council lami nginithokozani kuphela engingusecretary o-women's advisory council yithi abantu abangu-8 okwasesihamba siye form ipark sasesinxusa-ke bonke laba abanye libabona kathesi ukuthi babuye bazosijoyina sasicala ngokwenza lokhana ukuthi ayi-working people's convention sasuka-ke sasesiyakukhombe sika-2000 saze safika kulesiba esikiso sona kathesi.
Unkosikazi Khuphe uthi ubunzima obuphakathi kwezombusazwe benza omama bacine behlehlela emuva, ethi yikho osekwenze ukuthi omama bebebalutshwane kulaba ababhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalo nyaka.
Into yabomama isilama-100 years kodwa sake sinakhanela omama asikatholi ukujabula kakhulu. Mina sezama ungibhalele ukuthi ngabe ngi-president we-NDC ukuthi ukhangele ama-female candidates kathi sabangenile khangela khona kuzani ukuthi kathi ngizama candidates amangaki malutshwane, ukhangele kwi-NDC alliance malutshwane, ukhangele yonke ama-political party malutshwane. Ngokuthi omama bathi nxa kusukuluza omama banjengothokozane futhi mina-ke kuzahamba njani? So yikho ezinye izinto ezenzeka omama befune behlehlele emuva besesaba ukuthi bangeni ezitheni zomba ngazo. Kodwa mina ngithi hhayi sizakulwa sizosiyedeka ekuqineni asisoze siyedele emuva. Yikho ubona ukuthi mina mangabisa ekade ningafuna ukuthi ngiwe-president ngokuthi kuthiwaiwoze umama because ngivele emathebeleni ngikwalile khona lokhu ngathi akuqala. Mina ngingumama ngizakhokhela ningumama nginjalo, mina ngizakhokhela ninjalo ngingumuntu ovele emathebeleni.
Umnumzana Samukele Hadebe osebenze ehofisini kaMakhuphe ngesikhathi sohulumende womanyano umchaze njengomkhokheli olobuqotho.
Lo umuntu engingathi ungumkhokheli oqotho, ngumkhokheli olenjongo, olokuzimisela njalo okhutheleyo. Ngikukhuluma ngincike ngaphi lokhu? Ngikhuluma ngemsebenzi kakhulu ayifeza ngeminyaka ekuhulumende engu-deputy prime minister. Ngamafitshane-ke ngingathi mina kuningi engingakusho njengomuntu osebenze kakhulu eduza noDr. Kobe. Ngiveza ubuntu bakhe, ukukhuthala kwakhe, ukuthanda kwakhe ilizwe leZimbabwe lobuqotho njengomama olesikhelo, olozwelo, ofisa ukuthuthukisa isizwe sakhe labantu bakhe esiya phambili.
Ngomunye wabomama ababalelwa kulabo abasebenze bekhokhela ngobuqotho hathi kweleZimbabwe kuphela kodwa phakathi kwezwekazi laseAfrika. Imele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.